uVOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 9 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe lalo leli gciwane.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikwelile laya kwabangamachumi amathathu lanhlanu 35.
Ngesilungu lokhu sikuthi it's an attempt to defeat the cause of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene e-court ngoba hayi sikuyalile lokhu.
Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapholisa balimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikwelile laya kwabangamachumi amathathu lanhlanu 35 ngemva kokutholakala koyedwa elomkhuhlane lo izolo. Veso kwedlule iviki elamalanga athize inani leli lisalela kumachumi amathathu lane. Kepha ugatsha lwezempila kahle luthi ukhona oyedwa ohlala eHarare ofunyanwe elomkhuhlane lo phakathi kwalabo abahlolwe izolo. Lokhu kutsho ukuthi inani laba le-coronavirus eHarare selifike kwabalichumi lane. Kobulawayo khona balokhe belichumi lambili kuthi enyakatho yemandebeleni ulokhe eyedwa. Emashonaland East bahlanu njalo Emashonaland West bathathu. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile bayisishiyagalolunye. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 277,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine 4 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane AIM4 Bulawayo against COVID-19 umnumzana Hussein Sibanda, yena othi uhulumende weZimbabwe kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu.
Ngiyakholwa ukuthi lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe belalo leli gciwane. Siyakwazi ukuthi njengelizwe elilokhu lisathuthuka izinto ezisetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bahlolisiswe aziziningi njengakwamanye amazwe. Kodwa siyananzelela njalo ukuthi lumthetho wokuthi amakhampani abamabhizinisi bahlole abantu engxenye esuzanceda ukuthi kube labantu abaningi abahlolwayo. Kodwa sikhumbuleni ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe abasebenzi njalo abaningi bahlala emakhaya. Ngaphandle kuze kube lohlelo olungena khona emakhaya luhlola abantu, yikho kungasitshengisela ukuthi inani labantu linjani. Njalo njengoba sike sakhuluma, ingozi esikhona ukuthi kulabantu abakhululwe bevela eGoli, abanye siyakwazi ukuthi ade behlolwa behlala phansi bemelela ukuthi bekhangelwe. Kodwa njalo siyakwazi sonke ukuthi kulabanye abang ngena ngendlela engavunyelwayo bebuya elizweni bevela khona leGoli. Akasikwazithamanani abemangaki njalo asikwazithukuya bekunjani. Ngakho into eqakathekileyo okulokhu kumele siyigcizelele yikuthi abantu ngesikhathi esiningi nxa kusenzakala ngabahlale ngekhaya ngababe lama-mask okuvala imilomo, abageze izandla. Sikuthathe ngokuthi lowo muntu ohlangana laye engxenye ngabe lali gciwane.
uhlelo lwenu lokwabela abantu abaphanjaniselwe impilo ikuvalwa kwelizwe ngenxa ye coronavirus lona luhamba njani?
Udubo lwendlala ludubo esiloku silalo, lokhu siqhubekela phambili sibanceda besikhangelela ukuthi lamavikazayo sizaqalisa njalo amanye amalokishi amathathu. Sasenza amathathu ngale amavikila edlulileyo, senza injube lelo Bhengula, senza lentumbane. Ngakho bese sikhangelela ukuthi siye kwamanye amalokishi angagoqela iPhumula, angagoqela iLuvevo County Park, agoqele njalo amanye amalokishi oChabalala. Khathesi ngikhuluma kanje baningi abantu abasitshayela incingo umuntu esithi andlanga kwamalanga amathathu edlulileyo, abanye umuntu yabe labantwana kungala kuhle.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso ezibiza ngokuthi I am for Bulawayo against COVID-19. Kunjalo nje uhulumende uthi kulezizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu phose amahlanu 476 ezikhangelelwe ukufika emngceleni weBay Bridge lamuhla ebusuku zivela kwele South Africa, lapho ezidudulwe khona ngezizathu ezichiyeneyo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi inengi labantu laba belibotshiwe lisemajele akwele South Africa. Abantu laba bakhangelelwe ukugcinwa endaweni ezichiyeneyo besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus bengakayi ngekhaya. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywe ngamapholisa balimala kakubi avimbe ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla. Esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapholisa khanya ezama ukuluvalavala. Amapholisa ayisithupha ebemele amiswe edale likamantshi namuhla phezu kwecala lokutshaya lokulimaza unkosazana nokuthula Mpofu, lo ntombi zodwa Mpofu ebethesa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ababili laba ngumuntu lomna wakhe njalo bahlala elokitshini le-Cowdrey Park. Omamangala bathi batshaywa ngamapholisa esishoneni esithi bayazenzisa ngoba bengamaNdebele. Imifanekiso yamanxeba okutshaywa kwabo iyethusa njalo udaba lolu solucunule abantu abanengi. Sixoxele linye lamagqwetha amela omampofu umnumzana Ngqobani Sithole wasichasisela okunengi.
Namhlanje kube lo mzamo okuthi labo okuthiwa ngamapholisa atshaya omama laba ababili bahanjiswe enkantolo ukuthi baye esithi ngesilungu ku-appear for initial remand. Umzamo lo sifike sawuchithiza ngoba eqinisweni thina nxa sikhangela indaba leyo sibona ukuthi indlela ephathwa ngayo ilobuchapha obudlulisileyo obethusayo ukuthi indaba emqoka kangaka ingaba nje ngendlela yonaleyo. Ekukhangeleni kwethu sikubona nje ku-ovala ukuthi kulompolisa oweluveve u-chief inspector owabhala phansi ukuthi omunye wakhe ayibambe ngendlela enje, kayisabanjwanga ngendlela enjalo, kuyikuthi kulomunye umpolisa okuthiwa ngu-superintendent Masimba onguye obuye wathi kayibanje ngendlela le eyibuchapha esikhuluma ngayo. Nxa sesithi siyakulalelisisa kuyinto kwangikhona sithole ukuthi bonaba okuthiwa babesemsebenzini ngelanga lonelo babelaye uMasimba. So into esuke idanise kakhulu ukuthi why uMasimba etholakala enguye futhi ofuna ukulida ama investigations, yena enguye umuntu okufuza ukuthi ngabe uya investigatewa njengabanye. Ngesilungu lokho sikuthi nxa sokukhangela it's an attempt to defeat the cause of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene e-court ngoba hayi sikuyalile lokho ukuthi angeke kubuye into enjalo enkantolo.
So luyaqhubeka kanjani lolu daba?
Okuvunyelweneyo lo mchuchisi ukuthi amapolisa abuye la ehlolisisa kuhle udaba udaba lolu kubonakala ukuthi ngobani abayenzani ngelanga liphi osisi labo abakhala ukuthi bayachaywa banikwe ithuba lokuthi babambe abantu bonabo abayibo abenza njalo esithi identification parade ngoba kayenzwanga so ukuthi kuzayenziwa nini abesingakayaziswa ngoba okwamanje esikwazi ukuthi idocket langkhona amaphepha lawo abeselwe emapholiseni njalo sikhangelela ukuthi kuvikezayo sizancedisana lamapholisa ukuthi sibambe ngendlela ecacayo
Umnumzana Ngqobani sithole ngomunye wamagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili ababhacabulwe balimala kakubi ngamapholisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
Kweze maphandleni lamhlanje izakhamizi ezinengi zithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokuzilethele indlala emangalisayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi ezigqokela lumsakazo zithi sezidla nzima ngoba zilokhu zingenelisi ukuyathenga ukudla kule ntengo enganeno emadolobheni. Zithi okulutshwane okutholakala emavinkilini emakhaya kubiza imali ephezulu. Lanxa amanye amabhizimusi evuliwe emadolobheni kule viki, amabhasi kanye lezimoto ezithola uzulu zilokhu zingavunyelwa. Isakhamuzi eGwaqo enyakatho eGwanda, Mnumzana Nelson Kala uthi uhulumende kumele angenele ahlenge uzulu emaphandleni endlaleni.
Kunje nje asifike emagwanda khona ngoba le transport yakhona ukuthi uyithole ayitholakali, ukudla kwakhona ukuthola nzima. Uzima sibili siyafela ezindlini khonapho ngoba kasiboni incedo oluvela ku mende ngaphuthi sike sincede ukuthi sidlela
amazwi akhacizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwaqwe unkosikazi Sakhile Nyathi yena odiningi lalabo abahlasele indlala ngathi abegugile
sizali kwathi ezinye kazilamali abanye yilaba abangasela abantwana sebabhujelwa ngabantwana so bayadinga uncedo lokuthi bacethe yilabo bancediswe bathole ukudla.
Umnumzana Edson Masuku uthi ufisa i-lockdown le ingasadluliselwa phambili lapho iphela kuvikezayo ngoba bethole nzima emakhaya.
Lockdown day sifunuthi ngaphela vele ingabi khona ihliphele sibili zamtshose ngoba nxa kunje so sabe sithole nzima sikwanisa uhamba le madorobheni ngoba singathi siyahamba siyafika siqoshe khona ngale impuphu ziyadura into azithengeki so sesifisa lathi sikhulekele ukuthi hayi ngabe umgudlane lo uyaphela lathi sizama ukuthi sidinga imali sidinga ukudla.
Esinye njalo isakhamuzi seGwaqwe esikhethe okwaziwa kuphela ngokuthi Ngcube sithi lobanje bayake bethole ukudla okuvela kuhulumende bakhathazekile ngemali zokuthwala abazibhataliswayo.
Thina lapha kwabuya impuphu evela kuhulumende but imali yona leyo okuthiwa i-top up phezu kweprize eyiyo eqanjwe nguhulumende empuphu ivela kubani ngeyani imukuthi angikhona ngabani becela uhulumende kabe le ndlela ze-transport zokuthi nxa into iphuma i-GMB isiza ebantwini ayize sibe kwathi uhulumende uzama ukulwa encedisa abantu ngodaba lwendlala nangomkhuhlane lo okuthiwa abantu bangabi behambahamba.
Ngaphandle kodubo lokuvalwa kwelizwe uzulu bevele ebhekane lendlela embi esile minyaka emibili ibangelwa yokungane kuhle kwezulu. Ukuthabalala komnotho lakho kwenza umumo ube mubi ngamandla kuthi umnumzana Gabriel Moyo owemawane.
Asitholi lutho kulazimuthi ukuthi sesifike eGwanda sithenge sole zemakhaya lakho kudura kuyabulala le mabhenki imali ziyangena emabhenki vela sizibona sizithatha.
Ukhansila kwa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi seliphila ngokucela kwabanye ngenxa yendlala ekhona.
Abantu nje abaningi sebephila ngokuthi nxa omunye te wathola uncedo omunye kulaba nalaba abanye ababele nhlanhla bangena kubokhe isintu sakithi siyaziwa awudli uncitshe omunye nxa engela so kutho ukuthi lobishiya yona lana enikiwe kumbe 50 kg singadliwa imizi emithathu emine ngoba nxa isizale sitshansuku zonke lawo ngeke umncitshe wamnika umakhelwane wakhe.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukudala ukuqonga kwenani labantu abahlaselwe indlala emhlabeni wonke jikelele lonyaka ngokuphindwe kabili. EZimbabwe kuphela bayizigidi eziphose zingene kweziyisishiyagalombili abadinga usizo lokudla. I-WFP ithi idinga izigidi zamadola emelika eziphezulu kwekhulu elilodwa $130 million ukuze kuqhubeke isiza uZulu kuleli ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicobongula indlela abesifazana abephathwa ngayo ngamapolisa lamasosha ngesikhathi lesi eselockdown abantu bengavunyelwa ngokupheleleyo ukuhamba-hamba mahlayana. Kulandela abesifazana abathi bachaywe kakhulu ngamapolisa njalo babizwa ngamabizo enketshabechabi. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo elwela amalungelo abesifazane ukuze sizwe owakhe umbono ngalolu daba.
Udlakela lolo esikubonileyo kuyethusa kuyesabisa kakhulu kodwa njengamapolisa abesifazane ngoba umuntu wesifazane ungumuntu wonke okhangelela ukuthi uyalanyulelwa uyamelwa uyalula kunje lapho esihamba khona yezomama sekesithima wansana amaphoisa nansana amasosha asezasiphaya asezasiphisa emoyeni so kukulunge sebephelele omama ukuthi babuye besimeni sebesaba bengayizele.
Enxa sibona belandisa ngokubehleleyo bathi babiziwe ngamagama awenketabechabi daba lolimi kumbe umhlobo wabantu luyakhathaza yini khona ngapho koBulawayo?
Kunzima kakhulu, ulimi luyahlupha ngapha koBulawayo noba kusenesa noba kungaphi wonke kukhulunywa ulimi olungaziwa ngabantu bangapha esibhedlela kunjalo yonke indawo. Ngathi khona unala masosha namapholisa akhona akhangele ngezomkhuhlane lo umuntu lesindeleli abone ifi bakhuluma isishona kutheni ngazizama ukuthi ukhulumisana labo bakhuluma isishona uziye lase-welfare uyabhalisa khathesho kuthiwa ngibhalisa abantu ukuthi bafole lezo zimali bathiyeleke wonke amakhonapho bakhuluma isishona kuyekusila abantu abadala izalukazi zithobe nzima ukuthi zinethiseke ngoba ngiqinisile ungaziye noma ecourt isishona kuphela abantu besindebeleni bathobe nzima kakhulu namapholisa akufihleli yonke indawo awufihleli uyakuhlelisi ukubele likhulume isihlobo bani
abenelisa ukukhuluma ulimi lwesishona baphathwa ngcono yini njalo bona amasosha la lamapholisa labanye endaweni eziningi abakhuluma ulimi lwesishona abazami yini ukukhuluma olwesindebele
vela bangithuthi ukuthi bakhulume isindebele njalo lo wesindebele nxa ezama ukuthi uyakhuluma ngokukhuluma solishona uyafanana vele kunobandlulo lokana olukhulu olubuhlungu oluzithi buhlungu engibona kuzadala sibili ukuthi kube nokudabukana phakathi omuntu ngoba vele abasizi ngento yokuthiwa yisindebele kuthi vele abakulalela abakhulumi ngakho bakutshela isitawura sishona kanda usingatawuri sishona akathi ngokuhlekeka kahle.
Sibuyela njalo kwabesifazana laba ababili abe-Country Park abathi batshaywe ngamapholisa ngombono wenu kuyikuthi bebekhuluma ulimi lesishona bebengabaphatha ngendlela efanayo yini besizwa ukuthi ngabakubo
bekuzabaphatha ngcono bekuzalungiswa kakhulu sikukutshela ukuthi nxa uhambile wayafika enkambeni yomuntu kunomuntu wangapha esindebeleni uzakuthatha nzima kakhulu kodwa nxa kungumuntu esishoneni kuzalungiswa kulungise kuhle kuphelele khonapho vele kulo mehluko ehluke osuke kakhulu abesifaneni baphathwa kuhle ngakutshana ngesinye sehlakalo esenzakale kuze kwalapho endihlala khona labo baba abahlala endaweni engavunyelwanga bethengisa utshwala sesihlele bona laba bebehamba amaphosa bazokhulumisana labo hhayi kwabalula kakhulu kubobabaabona sokuvunyelwana obaba nabana sebehlala phansi sebegasisa ngesitshwala babo bekholisa ngoba bebengabe besishoneni bonke abesindebeleni babanzile bahanjise emkambeni abanye kwathangabahlala isule kulento abayenzayo khathesi abe bekungomama besishoneni ngabe vele abazanga babone khonokho bebezakhuzwa kuhle batshele kuhle bahlonishwe bangahlala bavunyele nje bazele ngekhaya.
Siyabona ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo sezingenele kulolu daba kambe ukuthi singabona luphathwa kuhle yini
luzavele luphathwe ngendlela leyo ukuthi ekobuqili phakathi eza ngaliyalungisa yonize kungalungi kuzahamba kuhambe kungani kuyaqonda ithi sokufika laphana nje kuzaphelela emoyeni.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Weziphathelane labesifazane, lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lehlanganiso yabo siwalo izinatha.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga Nkosi yami.
Njengenhlanganiso ungasitshela ukuthi kuhamba njani, liyasebenza kahle yini njengoba siyabona ubana uhulumende sowavuma ukuthi lisemthethweni le mithetho eminye okufana lokuthi umuntu engathiwe ungumthakathi kwakudala kwakuthiwa kuthiwa kuthiwa kathesi kungayenzakala. Lisebenza njani lezi nsuku?
Kulezi nsuku kambona ukuthi kule nkhalakathe yenkinga Nkosi yami, ngoba ungani vele siyavunyela ukuthi sisebenza abantu bethu yabona, kodwa ikuthi khona besingakatshoni kakhulu ukuthi singene kwesifo soleso esikhona leso se-coronavirus, besingakangeni kakhulu ukungena ungena phakathi kakhulu.
Kodwa lina njengabo siwalo, umuntu nxa egula umkhuhlane onjengeflu, njengoba sisiza ukuthi umkhuhlane lo onjengeflu, lilayo yini imithi eyokwelapha imkhuhlane enjani?
Thina ishini ukusukela endulo baba, imithi vele ngeyethu and imithi yonke esebenza esibhedlela elapha esibhedlela ngale lama esetshenziswa ngama-medical doctors esibhedlela, anti origins yithi thina yithi ama-manufacturer wemithi yonke nje phansi jikelele uyabona, isuka kithi thina ulwazi lolo losuka kithi bhuti wami.
Lisebenza njani kakhulu nxa sikhangele yona lo mkhuhlane walezi nsuku? Bakhona yini ababizwayo ukuthi bayosebenza emalebhu la uthiwa ngamalebhu lapho kusetshenzelwa khona okwemithi?
Siyafisa kakhulu ukuthi kube njalo le wani, ngoba mina lami ngiphansi kwesinatha sikhulu njengoba sesiya lathi ema-university ngale ukuthi siphakamise imfundo yethu, siphakamise ulwazi anti yabona. Yikho ke bayasiphosela abanye nje, angikafiki ehofisini ukuthi ngizwisise lami ukuthi sesingaphi ngendlela eyokungena phakathi sibili ngale mthethweni ukuthi sibekwazi ukuthi sesivunyelwe okugcweleyo yini.
Lezi nsuku nxa sikhangela okwenzakala ezibhedlela ukuthi akulamithi, akulamanesi labodokotela, baningi yini abantu abadinga uncedo lwenu?
Uyabona bengaba baningi Inkosi, bengaba baningi sibili baningi, ngoba bevele bebuya abantu bakwethu yabona, abesintu sibili bayakhithizeka bebuya emhlahlweni yethu ukuzodinga uncedo kodwa ke ukuthi kathesi njengokumthetho lathi siyawulandela kakhulu phela njengokukhula kwethu thina sakhula sifundiswa njengabantu abesintu ukuthi kumele silandele abadala uyabona ukuthi ke mpendule umbuzo wakho ngithi kathesi anti siku quarantine kuthiwa sihlale ezindlini so it means no one is moving freely uyabona akuba abantu abahambayo santhanda ukuthi asengihamba kogogo koshoko sengihamba kosekurisibanda hayi sibili hayi inkinga khonapho inkinga kunamabhanti abophi leyo sibili
liphila njani nxa kuyukuthi abanye benu baphila ngakhona lokhu
hayi thibabe sifuna ukuthi nga uhulumende ngakhulula sibili khonapho elule ukwenzela ukuthi abantu bethu babuye emhlatshweni babuye enkundleni sibili bazelatshwa ngemithi yesintu yiyo siyavuma ukuthi yiyo elamandla amakhulu kakhulu ayaguquli lokhu zekimikhuhlane emfundeni ayafikela imithi yethu iyafikela ithi ukuvikela ibe sisithi ukwelapha preventing and curing konke kukhona elokhuzeni emithini yethu le
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
bakithi ngithi balaleli engakuyavuma bakithi umhlaba wonke nje gijimelane esintwini bakithi yikho kule orijini emithi imithi yethu igcwelele sibili amandla awo aphelele ukuthi ayakwanisa ukwelapha
apha lokufikela imikhuhlane ngiyabonga bakithi hayi lathi siyabonga lo ke bekungunkosikazi Sikhonzaphi Shoko ilunga lenhlanganiso yezinatha ebesiqhuqa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilala
siyabonga Chris
Lani pansi, nimameli ndabe sizenayo. Ma Afrika lonke dalani pansi, nimameli ndabe sizenayo. Ma Afrika lonke dalani pansi, nimameli ndabe sizenayo. Lani pansi, nimameli ndabe sizenayo. Lani pansi, nimameli ndabe sizenayo. Ma Afrika lonke dalani pansi, nimameli ndabe sizenayo. Ma Afrika lonke dalani pansi, nimameli ndabe sizenayo. Salami sinjini, Ma Afrika.
Coronavirus siphiwa ngo Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers bahlabele bebambisane labanye abaculi abagoqela uEfrema Mamabolo Ingqamebomvu kanye loSibiya and Sinosi Power Tunes ukuzigqiba ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamajumi amathathu lanhlanu 35. amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa abalimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi ngoba amapolisa ekhanya ezama ukuluvalavala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa. Oliver Lelisayo, Montungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.